Amalungiselelo asephuthile sibili. Ngomgqibelo kuzakuba se-amphitheatre yakoBulawayo e-park. Abantu bakhangelele ukuthi bafike ngama-9:00 ngokwawuqala ngo-10:00 siya ku-1:00. Ngakho wonke ukulungiselela ngibona ingani sokukhona, sikhangelele ukuthi intatheli izindaba ezinjengani labanye zifanele zibe khona, ngoba yikho kuqakathekileyo ukuthi abantu bazi ukuthi ubukhosi babo sokufikile.
Besike sabona imbiko ebulenjini lapha be-intanethi, ungani omele agcotshwe ubulelani uthi yena hayi kafuni. Bekuliqiniso yini khona?
Ukhuluma ngokugcotshwa kukabulelani kumbe ukhuluma ngokugcotshwa kuvezwa komntwana okhitshwe yindlu kalobhengula?
Ukugcotshwa kukabulelani,
hhatshi ukugcotshwa kukabulelani kangikwazi sibili, ngoba ubulelani kaphithwanga yindlu kalobhengula eyiyo elentonga yobukhosi. Ngakho kangilawo mina amandla okuthi ngikhulume ngokukabulelani. Labo abayibo abasebenza laye abangayisibo bendlu kalobhengula yibo abangakhuluma ngaye, hhatshi mina. Bengithi khuluma ngomsebenzi okhona kuwona lumgqibelo okuveza inkosi uNyamande Lobhengula II onguye oginwe wakhethwa yindlu kalobhengula eyiyo yasala lobukhosi, hhatshi abanye nje okhuma labonqube.
Yena engubani igama lakhe?
Angithi ilanga lokuveza ilonelela ngomgqibelo. Ngakho nxa sithi uyavezwa eyinkosi, igama lakhe lizaphuma ngalelo langa.